Endabeni zethu lamhlanje kwenziwa umbuthano wokukhumbula umlweli wamalungelo oluntu eyintatheli izindaba uIthayi Tsamara owanyamalala ngombimbi 9-2015. Uhulumende weZimbabwe uthi sesungula umsebenzi wokulwisana lodubo lwentuthu ephazamisa umoya ophefumulwa ngabantu kanye lomkathi ngemva kokuthola usekelo lwemali yokulungisisa inhlupho eziphathelane lalomsebenzi. Ele Zimbabwe lelo Botswana asevumelene ukuthi zinikane iziboshwa ziyeqedisa isigwebo zisemazweni lapho adabuka khona. Umongameli Donald Trump wethula umbiko wakhe oqhakathekileyo wokugqiba umnyaka esembusweni owe State of the Union lapho akhangelelwe ukuphatha udaba lwabokuza eMelika olwe immigration. Ku Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sihlaziya ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ngalesi kukhunjulwa ukunyamalala kuka Ithayi Tsamara. Thumelani imilayezeleni ku WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 1580 laku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.